Uyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elinga lithola njani silukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 15 Mpandula 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
The bodies appear sad.
Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kwaZimba lapho adabuka khona lamhlanje kasisahanjiswanga.
Ngikungabela anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe not even ukuphikisa ukumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso siyezwa kuthiwa sudisaphile awusabonakali kumbe siwubothiwe
osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela udokotela Peter Magombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho izolo emzini wakhe eHarare. Kuhlelo lwezamasiko silodaba lomkhosi wokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo Mike Moyo emawabeni ezansi yemandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhosi wokuvalelisa umuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obekumele ube khona ekhaya lapho adabuka khona kwaZimba emzini wakhe wekutama lasendaweni yamavinkili akomrombezi Growth Point udluliselwe phambili ngoba isidumbuka sisayanga njengokutsho kwemuli sesizabuya ngomvulo. Lokhu kubikwa kwenzakale ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe kubikwa engezwa kuhle emzimbeni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo esakhona le kwaZimba.
Abakade bebuthene namhlanje abagoqela isihlobo labangane bezevalisana lowaye ngumongameli weZimbabwe bebejabuliswa ngengoma ezehlukeneyo ebezihaya imisebenzi yomufi ayenza esaphila. Ukudluliselwa phambili kwalo mkhosi kuveze isikhulumeli semuli umnumzana Viyo Mugabe emhlanganweni lentatheli zindaba. Lokhu ukutsho ngemva kokuhlangana lenkokheli yomdabu eyakoZimba egoqela uNdunaZimba obikwa enguye omazise ngale nguquko.
Ibodies appear sad.
Emazini akhe ngale nguquko uNduna Khatiza Gomo utshele iStudio 7 ukuthi isidumbu kasisabuya ngakoZimba namhlanje ngenxa yokuba umngakhe womufi unkosikazi Grace Mugabe ubengezwa kuhle. Abaphilisana loMugabe bamchaze njengomuntu owayelomusa njalo owayezinikele ukusiza abaswelayo intandane kanye labafelokazi kungakhathalekile ukuthi ngubani. Omunye wabathola usizo oveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaMugabe nguBrightwell Phiri osakhulayo othi yena wamnceda ngemva kokubhujelwa nguyise esesemncane.
Ukubhubha kukamdala akusizwa usubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba umuntu okade esiphatha kuhle lakathesi esibabonayo abakhuluma kuma TV bephatha abantu abaningi kuhle kulezinto eziningi azenzileyo kathesi begcina abantu abagulayo abagugileyo abangasakwanisi ukuzisebenzela lakathesi labanye abangela abazali lakathesi abafelwayo bebegcinwa bebekanjiswe izikolo bebhatalelwa izikolo. Akunye kuningi azisawukhethi inenga kuru.
Uti agada la kushobo lo mufi upiri, kote watola usizo, gunjalo, waze wanelisa ukuphutha izifundo zakhe ze secondary.
Mina mbatiseke kakhulu ukuthi hey umuntu kade esigcina isibamba kuhle njengokuthi isikafu vele besiphiwa sagcinwa nguye nje sikhula kangaka so isikafu sayisiphiwa nguye umdala umumbu impuphu amabhuku esikolo sayisiphiwa le mali zokubhadalelwa esikolo njengami ubaba wami mina wabhubha so imali yesikolo ngayimbhadalelwa nguye akakhethi ukuthi ungubani uwangaphi or ukuthi ungowuphi umhlaba uyancedisa kuphela
lanxa besebesazisiwe ngali nguquko abekade bebuthane emzini kamgabe ekutama kozimba kakuzange kubakhube besithi bazimisele ukumelela loba nini lowo mkhosi wokuvalelisana laye owayengumongameli wezimbabwe obhubheleko lesingapore mhlaka 6 Mpandula ubikwa esezangcwatshwa ngemva kokwakhelwa indlu yakhe yokuphumulela eyaziwa ngokuthi yimosolium endaweni lapho okungcwatshwa khona amaqhawe lamaqhawekazi esizwe eye-National Heroes Acre eHarare. Abantu babika bezaqhubeka bebuthene emzini wakhe owe-Blue Roof eHarare aze abewe. Umsebenzi wokubekwa kowayengumongameli weZimbabwe lokhu ungaziwa ukuthi kuzokwenziwa nini ngoba iningi labantu lisithi wayephica ingqondo esaphila lokhe ekwenza lalapho esetshonile. Bekuthunyayelwa kuhlatshelwa ingoma zokholo emzini kamuyi uMgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leZANU PF lithi indlu kamuyi umnumzana Robert Mugabe ethiwa Blue Roof yakhiwa libandla leli kodwa lithi lisemzameni yokulobisa igama lakhe ukuthi kube indlu yakhe. Sixoxelo nobhala uqoqa inhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, indlu yebandla siyo yothi Blue Roof ezasetshenziswa ngubaba former president kule ndawo ade zisebenzisa ezebandla, kodwa imizamo izaba khona ukuthona sikulungisise konke lokhu ukuze kube ngokwakhe lakhona setshonile.
Oh, ngezinye indlela akusoze kube le mizamo yokususa abahlala khona.
Ah, no 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 no, ibandla lakwenza ngobungcithi ukuthi khona ihlalise umongameli wayo endaweni ehloniphekayo enjalo eyindawo enkulu njenge-Blue Roof enjani ukuze abe nendawo ozamukela izethekethi ezijeneyo endaweni lohlonge.
Njengebandla lina lithini ngokungcwatshwa kwakhe? Sizwa kuthiwa usezangcwatshwa ngemva kwamalanga angamathumi amathathu.
Alokana sokungokwemuli sinokwethu sesikwenzile uhulumende lebandla labantu bonke jikelele beZimbabwe sebephelekezela umdala izolo kade kule nkalakatha embuthano obone abakhokheli bamazwe atshiyeneyo besiba khona labakhokheli bonke labakhonapho labonke nje abantu abasebenza labo abamaziyo nje ade ufuna ukumphekezela kwenzakele lokhu lokho sekusele sekusele emulini yakhe ukuthi bazakwenza ngomkhubo wabo abafisa abekwe ngayo.
Kodwa besizwe besithi bona bafuna ukuthi kwakhiwe isakhiwo esizaba khona e-Heroes Acre. Ibandla lona alisoze libe lesandla yini ekwakheni njalo lalapho eselaliswa?
Lokhu songwemuli yakhe. Ibandla labe lizalandela khonokho okuthiwa imuli yakhe. Njengoba ethile upresident wethu ubaba Mnangagwa ukhona sizahlonipha konke imuli efuna kwenziwe kumbe kwenzakali nokubanjwa komufi lalapho zabekwa khona.
Alo-ke ngumnumzana Obert Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla leZANU PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela Peter Magombeyi elokhu engazakali ukuthi ungapi kulandela ukuthunjwa akwenziwe ngabantu kade behlome ngemibhobho izolo endlini yakhe eHarare. Lokhu kwenzakala odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi abasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo elincane. UMagombeyi uqale wathola umlayezelo ecingweni lakhe umtshela ukuthi achiyane lokukhuthaza odokotela ukuthi bangayi emsebenzini. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula kuthunjwe abantu abambalwa abanye batholakala ngemva kokutshaywa lokuhlukuluzwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Ah, uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulalo uthola ukutshintshayo. Into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungani kungabe lo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa. Ukumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umengi iqiniso siye sokuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe okungaqedakaliyo ukuthi uyikubothwa mhlobo bani okungalamapholisa phakathi okulabantu abangaziwayo uye vumbuluka susekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani into zangkhona noka zikho right. Akutshengisi ukuthi ilizwe li-independent ilizwe elikhululekileyo akubonisi ukuthi ilizwe lile-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjengazelezi ezaziqhubeke from umbuso wabo Smith zingene kwi-independence sathi nge-constitution entsha asikliyeni into ezinjengalezi but kakubonakali ukuthi kulento enjalo kule-improvement entweni ezinjengazenalezo.
Kuyini okungakusenzakala ukuthi babe befuna nje uyethusela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo?
Liyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukwethusela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba abathathwa ngendlela efanana nalaleyo sebahamba bahamba zange aziphinde sibabona. So angeke sithi kufuna ukwethusela bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi beserious ngayo. So la inalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone kodwa ngendlela laba abantu aba-operator ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazwe singaqala ukubabala kathesi la uyazi i-list yangkhona inde kayipheli. So kukhanya sibili it's a serious issue.
I-blue roof yindlu yebandla yi alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu bekhuluma ecingweni eseGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zika Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngembali kawayengumongameli yena osanda ukushona umnumzana Robert Mugabe. Asizweni ukuthi abantu abasakhulayo bona bathini ngodaba lukhona egodweni.
Bakithi uMgabe ufile mina kakulanto enhle engayibonayo eyenziwa ngumgabe than ukulutha. Umgabe walutha bakithi walutha waqeda wathi du intsha kumanje igcwele emazweni vela akulanto enhle enziwa ngumgabe mina kimi.
Lawa ngamazwi kaCaroline Moyo. Siyabonga mamoyo. Asiqhubekele phambili ngodaba lukhona egodweni sixoxa lo mnumzana Ngqabutho Zaza.
Yebo yebo mthokazi omuhle khulumayo ngqabuthu. Hayi mina since ngazalwa sengize ngingaka angikazi ngiqashwe or ngisebenze ekhampanini yeZimbabwe since uMgabe wayelokhu ebusa. Sengize ngazoqala ukusebenza kwele South Africa. So vele uhulumende kaMgabe mina vele azangenzele lutho. since sengingaka angazi ngibekuthiwa ngithwala isithupha sami ngiyaqashwa ekampanini ngoba vele kungela lutho laphayana ngazama abo 2000 ukuyamaketha kuyikhona kithi laphana indawo eforest hayi kwehlula since khona lapho ngavela ngayeka so uhulumende kamgaba kwangenzele lutho mina angimazi lokumazi ukuthi ngobani
lo ngumnumzana Ngqabutho Saza siyabonga Ngqabutho olandelayo nguzopheka asizweni ukuthi yena uthini ngembali ka owangumongameli umnumzana Robert Mgabe
hello studio 7 lishona njani ya 90 kukhona kwatolwa ngabatsha ngoba kulabanye phela abakwanisa ukubenefita ku-presidential scholarship so ke labo yiwo abalenhlahla labo kodwa ke awusazange kube yibo bonke kanti ke njalo kukhona kwakuke kube le nhlelo zokuthiwa abatsha bayaphiwa amaloni kodwa-ke la amaloni angikhona ayikhangela ukuthi vele wona usapota kangakanani ibandla elibusayo so-ke kukhona abakutholayo
hhayi siyabonga zopheka zulukandaba siyabonga ngemibono yenu abasanda ukungena kuhlelo namhla sixoxa labatsha mayelana ngembali le nhlelo ezethulelwa uzulu nguhulumente kamnumzana Robert Mgabe ikakhulukazi abatsha namhla kuhlelo besilo Caroline Moyo uNgqabutho Saza kanye lo Sopheka siyabonga ngemibono yenu mthwakazi omuhle isikhathi 2 siligqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 yona username yami lingakhohlwi phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection uhlelo lwethu labatsha lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo lokuqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. kwanelo kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthwaka komuhle Zimbabwe omuhle bye-bye.
Siyabonga Mike kuhlelo lwezamasiko silodaba lokuvezwa kwenkosi yabelozwi umambo uMike Moyo emawabeni ezansi emandebeleni emkhosini osandaqutshwa ongenwe zinduna zempumalanga ezifika amachumi ayisikhombisa uAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esegwanda
Umambo uMike Moyo uzelwe emawabeni ngomnyaka 1968 wafunda khona ngemva kokuba aphume kulele seSouth Africa lapho afike waqala inkampani yabonogada ekhuluma emkhothini osanda ukuqhutshwa umnumzana Bekezela Bhekimbinati wayesithunywa senkosi uthi akwafika untombazana oleminyaka elithumi lantathu kumambo Moyo ngomnyaka ka-2018 ezombikela ukuba ukhethwe ngabaphansi ukuba yinkosi yabelozwi
umayithi ubukhosi kumbe ukuba yinkosi ukuba ngumambo kazithethelanga ukhethiwe lidlozi lehlabathi long live mambo long live
umnumzana Mike Moyo uthi lumkhosi kungokuthakazelela usuku lukamambo kwase ukuhlangana lokuthi avezwe emphakathini
ilanga likamambo kusuke kwenzeke ukuthi-ke kuvezwe futhi inkosi ivezwele abantu mina-ke i-direct descendant of the last king ngizelwe ngiyinkosi mbe singacophi but inkosi ibikhona kodwa ifihliwe
kuphatheke induna eziningi ezempumalanga le nkabazo kulomkhosi njalo le nkosi yamandebele obulelane okalobhengula layo ndlule ephosa ilihlo
Cultural nje kumele sisupporte konke nje kucultural so this was one of the events that we thought hayi kumele nje siyophosa nje ibona isisizwe ukuthi we're not in a fight
umlobi yongwalo zembali umnumzana Bhathisa nathi layo bekhona kulo mbuthano njalo kuthi ukuvezwa kwenkosi yabelozi lokhu kuyajabulisa
kuyinto-ke esiyiqabelayo esiyibongelayo esithemba-ke ukuthi obekiweyo ukuba ngumthuzi lamhla uzabahlonipha abantu abamhloniphileyo bezebevela indawo zonke zelizwe
umeli wedalela eParliament eMzingwane umnumzana Lev Mayihlome uthi ukuvezwa kwenkosi yabelozi kuzaletha intuthuko esigabeni sakhe.
Ngiyahlonipha kakhulu ukuthi uMzingwane uphakanyisiwe usinika inkosi. MP yokuqala ukuzigqaja ukuthi inkosi ezimbili zihlangene eZimbabwe namhlanje zikhuluma ngokwakha nokuthandana. Manje ukuthi sengikwazi sokulula ukuthi development ingabakhona ngoba okubanjwe inkosi kuvele kuyahamba kuya phambili kuphela.
Umambo uthi uzaliswa ukuthi isisekelo sombuso sinanzelele njalo sihloniphe kuba khona kwenkosi. UChangamira Dombo wasungula isigodlo seRose State ngemva kokuba sihlaselwe nguzwangendaba lomzilikazi okwadalwa ukuthabalala kwazo.
Amakaranga, amaVenda, abeSuthu, amaNambia kanye lamakhalanga weBotswana ngabantu abakade bekulo mkhosi.
Dominiza Mambo Tiba kubahlala onda kuBotswana bajinji tiligele kuBronaberg nakusinyawe kuBotswana itili bana bamambo batala onda bajinji Botswana bakati tala onda kokaishiti tobhuda pangomba yamambo eneitala onda toti tokumiliza buhegwezi kwatate mambo titinasi titonze tokingatose ndebana bose neZimbabwe tomugamjila mubendeme akayenga malamote
ngimele Msakazi for Studio 7 ngisemawabeni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Sekungena ke enkundleni uNtungameli Nkomo.
Yikudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Msakazi lababukeli nabalaleli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ke sizabelane namazwi atholakala encwadini kaJobe isahluko sokuqala indima ngesithupha lesikhombisa kufundeka kanje. Kwakungelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kaJehova. Wafika noSathane phakathi kwawo. UJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sithanda ukuthi ke sikhangele ngempilo zethu esiziphilayo sisekhona lapha emhlabeni. Lapha esibale khona kuthiwa amadodana la madodakazi ngethemba lawo ayekhona bafika phambi kobuso bukaNkulunkulu, kathi phakathi kwabo kwase kufika noSathane. USathane uthe buza ukuthi Sathane uvelaphi, wathena hhayi ngivele kuzuleni lekuhambahambeni phakathi komhlaba. Kukangaki zihlobo ezithandekileyo, labe sibona abantu befuna ukulungisa ulutho oluzanceda impilo zabo lemiphefumulo yabo, kube sekusiba khona-ke omunye kumbe abanye abazamane baxhwathe nje bazenzele izinto ezizaphambanisa ingabe ngumhlangano beyinhlalakahle yabantu. Kuthiwa laba bantu babekhona phambi kobuso bukaNkulunkulu esingathi babehlose ukwenza into enhle eyinkonzo kuNkulunkulu. Kada-ke bekhona khonapho kwafika uSathane. Yibo bona labo bantu abathi nxa kuhlelwa izinto, ingabe yimihlangano yemindeni, ingabe yimihlangano yezombusazwe, ingabe yini, ingabe yilokotwa ama-burial society, ingabe kusemakhaya ikomiti yamadlelo kumbe esikolani, umuntu abongaphahluka asuke nje aphambanise umhlangano olenjongo yokusiza imiphefumulo yabantu, aphothe nje avube izinto, aphambanise yonke into, angabi le ndaba, angabi le nhloni, angayangeki. Yibo labo abantu abathi besuka lapho sebenze khona lokhu badiliza, babulala, behlisa, bephula le moya abanye, uze nje umuntu ethi hhayi ngibatshelile. Ubatshele nasuwe okade ubatshela uSathane lo ofike phakathi kwakho evele ekuzulazuleni emhlabeni, wasedobha wena ngoba namhlawumbe ulula mhlawumbe inhliziyo yakho ivele kayibumbekanga, inhliziyo yakho kayihlalanga phansi. Asifundeni ukuthi nxa kusenziwa izinto ezinhle sibe moya munye, sibe nhliziyonye, sibe solinye, siyekele ukuphambanisa izinto ezinhle ezisiza emphefumulo yabantu. Sathane uyazulazula akunyenyezele ngelizwi elizwiwa nguwe kodwa abanye bangalizwi, ukuthi usuzwileke usuvumelane laye, usukhupha lokho ukhuphayo ngomlomo wakho mhlawumbe ngezenzo zakho, kubonakala ukuthi ube isithunjwa sikaSathane. USathane makangatholi indawo ebantwini bakaNkulunkulu bezenzela izinto zokusiza imiphefumulo lenyama zabo. Asazeni, sifundeni, usizibuthe, sihloniphe phambi kobuso bukaNkulunkulu. Imindeni yethu yakuba ngcono, lelizwe lezigaba lapho esihlala khona, zonke izinto ziyakuba ngcono. USathane ahlale ekhoneni lakhe yedwa, abubule yedwa, singavumi ukuthi asisebenzise.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu olungileyo, Nkulunkulu ongehlula lutshona. Sathane uyabhoda, udinga abalenhliziyo ezilula babe sesiba labo bantu baphendule babe yizithunywa yingiyosi zakhe, baphambanise inhlalakahle zabanye abantu. Makube kude kulola lolayelwe ngalesi khathi ukuthi uSathane amsebenzise amenze udlawu lwakhe. Usisa abantu abakho, ingabe ngubani lo zama kwenza okuhle kuba nabantu abakho baphile ngcono lapha emhlabeni. Sibuse sonke kusukela manje kuzolona phakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla olivalelisayo ngontungamile Nkomo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kamehlo kaZulu isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Isidumbu sowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kwaZwimba lapho adabuka khona lamhlanje kasihambanga ngoba unkosikazi wakhe uGrace engezwa kuhle. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela umnumzana Peter Magombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.